into eyenzakalayo current izanothi is stranded inkomo. Yiphathi esebulele ilizwe engaselamali and le mali bengalayo now they are trying ezikolo to force abantwana to donate imali. Imali liyana ihamba kuma campaigns abo. Okuyikuthi ngona ithengisa siye and kusikhombisa kliye ukuthi ngabantu labo abastrugglayo kakhulu ukuthi bethole imali yokuthi beye kuma-campaigns. As I speak okwamanje, kade ngilalele kakhulu indawo yasemtombotemba lapho sokuhamba kodwa behamba bethwele imikhonto lenduku beqalisa ukwethusela abantu ngoba besazi ukuthi abantu emakhaya ngabalaso isibindi bazathiselwa imizi. As I speak khona kuyana kutshengisela ama-signs of desperation from iZANU PF. Lokho kuliqiniso okukhulunywa ngabantu ezigabeni izabo.
Endaweni lapho elisebenzela khona kunjani, liyakubona yini lokho?
Ngiceke ngikhuluma kunje Nkomo, kule one of the youth oke wahamba endaweni yegwama yaya enkayi. Le ngikhuluma nge-youth esingathi thina iziyenza into kuthiwa ama-entrepreneurship, besiyawota umumbu bethengisa. Wangifonela phakathi nakobusuku esengitshela ukuthi ngicela ukuzolandwa, nami bengisesigabeni senkayi eselandwe nama-youth awezanupa afika more than 20 bemquestioni ukuthi ufunani, udingani esigabeni. So walala ehamba ebusuku ngazamhlangabeza emangweni omkhulu kakhulu and wagcina ethiye lamabele akhe, okuyukuthi wasengani uyi-threat esigabeni, angani umuntu ozodinga i-information ukuthi uhambisa njani. As I speak Inkomo, like I said last time ukuthi iZANU PF is already started uku-threatena abantu kakhulu emaphandleni, okuyukuthi to us sohle kusitshengisela ukuthi i-election won't be fair but might be free but not fair.
iZPP ithi njalo izikolo zitshelwa ukuthi ngelanga lemhlangano kaMgabe kumele zivalwe. Ungathini ngalokho?
Ye, kulimqotho baba Inkomo, ngoba kwezamani lapho ihulumende kaMgabe izama ukuthi nxa abantwana bengayanga ezikolweni, bona bana abantwana labazali babo yiba abafoswayo besiya kumarali kaMgabe.